ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa abanye abemuli owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye bathi kumele abekwe eceleni ngokanina. Intengo yesinkwa ibika ikhuphukile namhla, isuka kumadola ayisikhombisa i-$7 isiya kwayisishiyagalolunye lamasenti angamashumi ayisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Lanxa abanye abemuli owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye bathi kumele abekwe eceleni kukanina ugogo Bona Mugabe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhuluma emela induna zemangweni wakomgabe unduna uKatiza Gombo elekuzwalwa enguGibson Jenami uthi akusela kuphikisana ngodaba lokuthi umsebenzi wokubeka kwakhe uphathwa ngayiphi indlela njengoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esekhokhela kulokhu. Induna uKatiza Gombo uthi uMnangagwa nguye ozakhokhela umsebenzi wokubekwa kukaMgabe njengoba bobabili laba baqeda isikhathi eside besebenza bonke kwezombusazwe. Kodwa abanye abomdeni kamufi baveze ungathokozi ngokushiwo zinduna ababalisela uyisekazi kaMgabe ugogo Josephine Jarija othi bona njengemuli baza kwenza okwesiko ukuze abekwe ekhaya Act Jarija. Lokhu kwalibe ngesinye isihlobo unkosikazi Gertrude Musarirwa othi qakathekile ukuthi abekwe emangcwabeni avelebe kwamaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare.
Ina vele ufuna angcwatshwe eduzane lonina khona la eduzane khona lapha lethuneni lakhe. Ukuthi atshone siya ngale e-Heroes Acre iyabe siyadingani khona ngale komnangakho, thina sifuna abuye la. Laba ngaze basifuqe ukuthi senze njalo, vele thina sizakwenza okwesiko lethu elesizizuru ukuthi siphathe umhlabathi siye mngcwaba duzane lonina khona lapha umalukazana
wami.
Kodwa omunye walabo abaxotshwa ebandleni leZANU-PF ngesikhathi uMgabe esuswa embusweni unkosikazi Eunice Sandimoyo uthi uhulumende kumele ancedise abaselweyo, hatshi ukuthi kutshone kuphoselwana ephilayo. Act 1 Sandimoyo. Unkosikazi Moyo uqhubeke ethi loba bekhona abazama ukukhuluma kubi ngomgabe kumele uZulu ananzelele ukuthi wayengabuse yedwa, kodwa ecebisana labanye ayisebenza labo abagoqela abakhona namhlanje lokhu kuhulumende kaMnangagwa, laye uMnangagwa ngokwakhe esipha lesibonele sokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi ezabelweni zeMigians leMathebeleland. Act 2 Sand. Kodwa ingcwethi zombusazi zithi umbono kankosikazi Moya uqondanga ngoba uMgabe ukanenge veza amandla akhe kubandla leZANU-PF, okusho ukuthi izehlakalo zeGugurahundi, iMuramba Tswina kanye lokwephula kwamalungelo oluntu wenzakala ngemva kokuba enikeze imvume yokuthi kwenzakale. enye alezincwethi uChenisa Ntunkagwa yena othi njengomkhokheli umgabi kwakumele asebenzise amandla ekulondolezeni ukuvikela impilo zabantu.
Okubona kwami okukhulunywa nguSandi Moyo mina angikwemukeli ngenxa yani ma kuyukuthi kukhona okwaphambanisekayo ngesikhathi sikamgabi. Mina ngithi yena nguye owayelamandla owokuqala kumbe nowokuphetha indaba. Ukaningi lapho umgabi wakhuluma lesizwe ikakhulu iCongress yezanu ka-84 zike zabona imbali zakhona. Okwazi ukulesikhathi abantu ababebulawa emizini, emaphandleni, endaweni ezinjalo. Laye umuntu owayelamandla owokufaka ababekomanda amasosha. Umuntu owayelamandla wokukhayela ukuthi konke kungahamba ngaziphindlela.
Kunjalo nje ibandla liphikisa le-MDC lithi alisoze liqhubekele phambili ngohlelo lwalo lokunanza iminyaka engamashumi amabili lisunguliwe olukade lumele liqhutshwe ngomgqibelo. Ibandla ele-MDC lasungulwa ngomnyaka ka-1999 kodwa kulandela ukubhubha kukaMgabe ibandla le-MDC lithi lizanikeza inhlonipho efaneleyo iqhawe lesizwe womgabe ngokudlulisa phambili ilanga lombuthano lo mhlaka-28 Mpandula. Umnumzana Xolani Nduna wengcwethi kwezombusazwe uncome i-MDC ngokuthatha leli nyathelo.
Mina ngibona ngokuthi MDC into eyenzileyo ingcono ngenxa yokuthi sebenika isikhathi ukuthi ilizwe leZimbabwe like likhale umgabe. Siyakwazi ukuthi vele babengazwanani kodwa lokhu kunika isithunzi kuphathi le-MDC njalo kunika inhlonipho umgabe sikhayela into eyenzayo ngenkululeko yeZimbabwe le ngenkululeko yeZimbabwe. So vele ngicabanga ukuthi into eyenzileyo ukumuva iprogramu yabo phambili kuyasinceda njalo kuyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe abantu abahambane siya phambili.
Abantu abazakhokhela imuli besendlini yokuphekela ekanina umuyi ugogo Bona Mgabe yena wawabhubha ngo-1992. Izidumbu zikaMgabe zikhangele ukufika eZimbabwe ngolwesithathu kodwa ilanga lalapho azancatshelwa khona alikaziswa. Izidumbu zikaMgabe zikhangelele ukufika eZimbabwe ngolwesithathu kodwa ilanga lalapho azancatshelwa khona akukaziswa. Ngimele isitudio 7 seHarare nginguGibson Bebe.
Uhulumende uveza ukuba umzimba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obhubhele kweleSingapore ngolwesihlanu olwedluleyo uza kuza ekhaya kusasa emini ukuthi uhlelo lokubekwa kwakhe luzokwaziswa ngemva kokubonisana lezihlobo zomufi. UMavis Kamause uthulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtshangwa ulandisa ngomsebenzi wokungcwatshwa kowaye ngumongameli Mugabe.
His Excellency President E.G. Mnangagwa formally notified cabinet of the said passing on of the founding father and former president of Zimbabwe.
Umongameli welizwe uComrade E.D. Mnangagwa wazise iqula labaphathi ntambo ngokusemthethweni ngodaba oludanisayo lokugubha kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Wakhokha iqula labaphathi ntambo ukunikeza inhlonipho nokunanza umzuzu owodwa. Umzimba kamuyi uzakwamukelwa enkundleni yendivanishina ye-Robert Mugabe International Airport kusasa. Okuningi uZulu uzakwaziswa ngokuya kwesikhathi.
Olunye udaba olwethulelwe intatheli zindaba kulo mhlangano ngoluphathelene lezehlakalo zodlakela kule South Africa labakwamanye amazwe okubalisa izizalwane zakwele Zimbabwe ebezisebenza kulelo lizwe. Umphathintambo wezobudlelwano uretired General Sibusiso Moyo ulandisele intatheli zindaba ngalokho uhulumende asekwenza ukusiza asebethe bazinikela ukubuyela ekhaya.
Izenophobia leyi iqonde abantu abavela phandle abasebenzi e-South Africa abavela emazweni amaningi awe-Africa kodwa abantu bethu yiwo ama-numbers abaphethiweyo so far izenophobia.
Umoya uthi abantu phose amakhulu amabili 171 abazotholiswa usizo ngoba belucelile ngemva kokuqhamuka kodlakela lokuchasana ngobuzwe kanye labemuli yababili abalahlekelwa yimiphefumulo.
Abantu aba nje bangabe becelile ukuthi siyabathatha siza hamba siye batata sitate le mabuti la a
Uhulumende akacacanga kudaba lokuba uzobekwa ngempela na umuyi umgabe kuyona le iviki lokuthi uzobekwa kuphi kwakhona esithi lokho kuzovunyelanwa nxa isidumbu sesifikile eZimbabwe kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izikolo zivuliwe namhla abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo babahambise bekhala ngokukhuphuka kwendleko zesikolo lakho konke okokusebenzisa uqhakathekileyo. Ezinye izikolo sezicele abazali ukuthi bathenge okunye ukudla ukuze bengalambi esikolo abantwana. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali baveze ukukhathazeka ngomumo womnotho weZimbabwe osuvele ngokuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla ezitolo kanye lendleko zesikolo. Konke lokhu kwenze abantwana abaningi behambe lezinto ezingenelanga esikolo. Unkosikazi Zodwa Mthupha, ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi ngokuqonga kwentengo abantwana sebebuyela esikolo bebhekane lobunzima obukhulu.
Izikolo ziyavulwa kusasa, namhlobo siwagadisa abantwana. Izinto zakhona ezifunakalayo ziningi kakhulu, amafizi akhwelile kakhulu, kuthi labo grocery ukuthi khona singezelele le esikolo, so thina khonapho sithengele grocery, uphinde umthengele lokunye lakho okuncane ncane ama-snacks. Asiwazi unje bazashota yini lokudla bekhona ngale, kumbe njalo lathi abazali sizavizelwa ama-top-up yini, akwazakali. Kodwa lasi sidonsa nzima. Okwenza sikwenzela abantwana sikuthi maybe mhlawumbe imali khona, kodwa ukuthi senzele ikusasa yabo yikho silokhu sizama ukuthi sihlanganise lapha lalapha. Kunzima kakhulu ngoba imali yakhona ayikho njalo asiyihole.
Unkosikazi Sethu Msipha ongumzali ukhala ngokuthi abantwana abavunyelwanga ukungena esikolo bengabhadalanga.
Mina abantwana bami i-CDB lo grade 5 baphendukisiwe namhla esikolo bethi khona kufunakala ama-receipt phambili. Kunzima kakhulu kithi njengabazali ngoba imali zakhona lathi asilazi. Ngabe bathi ume mhlawumbe umuntu nxa ebhadele ingxenye umntwana ngenisa eklasini kodwa bafuna ifees yonke. Ngikhuluma nje abantwana ngilaba endlini ukuthi imali yakhona nizabe sengiyihlanganisa okwanini njani, kumbe ngabe basibekezelela kodwa lokhu kuze kuyefika i-month end kwenza ukuthi sikwanise ukuthi sibhadalele ama-fees.
Omunye wabafundi uNomsa Sithole uthi kuyababisela emuva kakhulu ukuthi bayabe bengabhadalanga i-school fees ngoba bengavunyelwa ukungena esikolo.
Mina ngingu-form 4 ngiyabhala this year. Uhlupho olukhona yikuthi abasefuna ama-receipt egedini, nxa ungelayo so uyayiphenduka awungeni eklasini. So uhlupho olukhona lapha yikuthi khona mina thina sinjengabafundi sibhala this year sizayigqoka izifundo eziningi ngokuhlala ekhaya ngenxa yokuthi asela ma-school fees.
Uthokozani Ncube, omunye wabantwana abafunda behlala esikolo, ubonge abazali ngemizamo abayenzileyo ukuze benelise ukubathengela izinto abazifunayo.
Na umntwana wesikolo lamhla day late lokubuyela esikolo, bengithanda nje ukubonga abazali ngokusithengela ama-groceries ngoba sizazi ukuthi i-economy inzima kabi and imali isinzima ukutholakala kulezi nsuku. Lathi kuyisithembiso sethu abantwana besikolo ukuthi sizafunda sibophe siqine sipase ukuthi lathi sibe le kusasa enhle. uvalo endlalo lokuthi nga kungaba lokushotakala kokudla akungaba nzima kakhulu vele angazi u-student ngesimenjani.
Inkosi yazizandile Zondo uthi uqonga kwama-school fees kungaphezu kwamandla abo njengabazali.
Ubunzima enhlangana labo mina njengomzali olabantwana besikolo, ngilabantwana base-primary nomunye ose-boarding, i-challenge yama-fees lawa akhwelayo. Masiza akhwela kakhulu which they are beyond our reach. Lokudla kwakhona lakho kuyakhwela. Kube sekusima nzima ukuthi uphonge uthathe umntwana umhambise esikolo engelakudla. Especially abese-boarding school ngoba nyabengela eduzane. So sigcina sesithenga supplementary food ukuthi umntwana la achove isikhathi eside elokudla engakhalakhali. Okunye kusikhwelele kakhulu ngama-bus fees. Ukuthi lathi imali zangikhona sezifunakala kasizihole. It's a very big challenge for us njengabazali.
Ukuvulwa kwezikolo kanye lomumo wezomnotho okhona eZimbabwe uthiye abazali abaningi besezikweledeni ngoba iholo labo lingeneli indleko zesikolo okokusebenzisa okunjengabo sepa lokudla okufunekayo kodwa belwisa ukuthi abantwana bafunde. Kunjalo abantwana baveze ukuthi ababethi loba kunzima abazali babo bayalwisa ukuthi bathole imfundo ukuthi labo babe lekusasa engcono. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Intengo yesinkwa ibikwa ikhuphukile namuhla isuka kumadola ayisikhombisa i-$7 isiya kwayisishiyagalolunye lamasenti angamashumi ayisikhombisa i-$9.70. Njalo ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi lokho kubangelwa yikuwa kwesisinto semali yelizwe nxa iqathaniswa le-dollar leMelika. Sokudingakala amadola alichumi lanhlanu ukuthenga idola elilodwa leMelika. Impuphu ibikwa iswelakala idolobheni lakobulawayo njalo lapho itholakala khona iyadula. Lokhu kwenzakala uhulumende ekhangelelwe ukwethula umbiko wokusetshenziswa kwemali we-monetary policy kunsukwana ezizayo lapho azaveza amacebo azaphatha ngalo lolu daba. Ukucubungula lolu daba sixoxe lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi kwezomnotho.
Ii-policies zethu bazeza zibe yi-secret nxa beziphawula bona omthuli. Ngingakhumbula vele i-ultimate motive kamthuli ekuqaliseni ngena was to make sure ukuthi imali yeZimbabwe ihamba iziyefikela naku-South African rand. So indlela ukuwa kwedola lokhu at the moment mina I think bona they don't want to say it. But they are doing it deliberately because at the end of the day, nxa into sezingani kumbe zizastabilize kumbe kuzayisukuza befile ukustabilize sebesekungani ngabantu abaright. Vele from the onset they've been working ukuthi lokhu esithi $1 thina nga kube equivalent to 15, which is the same rate le South African rand to the $. Ngalimzulu umthule ekhuluma recently besithi into seziright because the rand union was going to force ukuthi currency yethu iqalilingane le rand. And civilly own currency ephilayo, not ama bonds, not I currency amanye amazwe. But at the same time, ama policies awo within ZANU PF do not agree lama ideas kamthuli. Because the number one thing kumele bayenze is to cut on government expenditure, okuzwayo. But we have a school and his daughter was saying abahamba bezenza bavuso discostile befaka iboard kumele umuntu okhathiweyo bayenza this and this to please abantu. Ukuthi behlale bele support yabantu ngento ezingekho. They will not agree to ama policies kamthuli.
Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa ke lezinye impahla.
Ukukhuphuka kwezinto kakusoze kwekile. I-rand union does not say ukuthi sisebenzisa i-rand kuphela. Sase sithi sesicontrola li-rand i-economy yethu yonke. Njengokwenzakala eNamibia, labo Lesotho, labo Swaziland, amazona lawa njalo. Uthola ukuthi ungafika ku-ATM ye-Swaziland. Uyakwazi ukukhipha i-100 ingamalangeni angu-30 ilamarandi angu-70 kube i-100 ngoba kuyabe kufakwe kuyabe kuphegwe ukuthi imali eyi-1. Ama-policies ezanu have not necessarily agreed to that.
Lo mnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelaye eseGwanda.
Yebo, 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 ntshaka komuhle. Okhulumayo ngumike hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa labasakhulayo ngembali langenhlelo ezethulelwa uZulu nguhulumende kaMoyi uRobert Mugabe. Kukhona na owaholwa ngabatsha kukho konke lokhu ngesikhathi uMugabe esabusiliswe leZimbabwe? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Inhlanganiso ezimela abathengi elizweni ezivalisa Consumer Council of Zimbabwe le National Consumer Rights Association zithi ukubhidlika komnotho kuzabangela ukuthi abafundi abaningi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuNtatha Izindaba iStudio 7 uNtungameli Nkomo.
Inhlanganiso lezi zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa umnotho ukuze impilo zabantu zithuthuke benelise ukubhadalela abantwababo esikolo. Isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube uthi banengi abafundi abangayanga esikolo namuhla ngoba bengelayo imali yamafizi lezinye indingeko.
Abanye sibabonile baphendukile, sisazama ukulwa ngendaba yakhona bexothela ischool fees, khona umthetho ungavuma ukuthi baxothele ischool fees. Sibonile abantwana bebanjelwa izetifikethi eminyakeni edlulileyo khona kungavumi yela ukuthi umthetho ungavuma ukuthi babanjele izertificate.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yisikhulumeli senhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe umnumzana Comfort Muchekeza.
Into ziyanzimela abadala, ama school fees sekhwelile, ama uniform lawo sekhwelile, lento esinengi thina nxa sikukhangela lokho kuyasihlukumeza ukuthi abadala bazayenza njani sikhangela intengo yezinto against ama salaries, izuzo zabantu akusahambelani. So nxa khonokho fanele ukuthi kube lamanyathelo ukuthi uhulumende azame ukulungisisa.
Abazali abakhulumele Studio 7 bakufakazile ukuthi bathwele gadalala ngokuthola imali yesikolo leyokuthenga ezinye imfanelo ezifana lama school uniform. Umnumzana Rafael Mavela Ncube ngumzali njalo uhlala eMangwe District.
Khona kunzima mpela, izschool fees ziyabiza mpela. Kodwa ke angapha kube kusesengcono eMangwe lapha ngoba kuthiwa umntwana oyedwa ubhadala 52 pound. Kodwa yona ukuze uyizuze 52 pound naleyo kunzima.
Abanye abazali abenelise ukubhadalela abantwababo bakhala ngokuthi abantwana kabafundanga ngoba ababalisi bebengekho. Omunye wabazali laba ngumnumzana Banda Moyo ohlala ePlumtree kondolwane.
Noma bekustrike babe khona esikolweni beza ngani bayasebenza. Abazali bathi abantwana baye esikolweni, abantwana betshala bedlala nje. So sile problem enjalo sibili ekugcineni, mbonani uma bekustrike abangabuyi esikolo.
Intengo yezinto iqhubeka iqonga njalo nje. Yikho nje ezinye izikolo sezikhwezile lazo imbadalo. Kodwa okudanisayo yikuthi abazali kabalayo leyo mali. Kutsho uMuchekeza.
Okwakhathesi ayi, kule gap enkulu kakhulu. Abazali zinqabe zabalesifiso sokuthi babhadale bayenzani. But the terms yababona ukuthi ayikho imali yakhona bayenza. But at the same time lazo isikolo siyabe sidinga konoko ukuthi kubhadalwe. So lakho kufanele ukuthi kubhadalwe ukuthi intuthuko ibe khona isikolo.
UNcube yena uthi kubalulekile ukuthi uhulumende alungisise umnotho ngokuphangisa ukuze abafundi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo.
Siyayisola kakhulu indlela okuphethwe ngayo ezomnotho ngokuba zilimaza abantu, zilimaza abantwana besikolo, bayalahlekelwa yimfundo, bahamba bengenamabhuku esikolo, bahamba bengenama-textbook esikolo, kusho khona ukuthi bazafeyila, kusho khona ukuthi bazafeyila bekubangwa yokuthi bazachitha isikhathi isikhathi esiningi besemakhaya bengabhadalanga school fees.
Uncube wengeze wathi ukuze uhulumende aphumelele ekuvuseni umnotho kumele avume ukuqhoba amathambo enqondo labamabandla aphikisayo loZulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Waye ngumqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu ulalisiwe esibhedlela seHebron kwele Botswana ngemva kokudilikela phansi ngesikhathi elolonga iqembu lakhe khonale ele Hebron United ngomgqibelo owedluleyo. Intathe izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UNdlovu osanda kuqalisa umsebenzi eBotswana ngemva kokwehlukana neqembu leHighlanders ngomhlangula ubikwa ewile ephakathi kokulolonga iqembu lakhe leHebron United ngomgqibelo. Ugijinselwe esibhedlela seHebron Private Hospital lapho alaliswe kucelele intensive care unit esesimini esibi. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu eBotswana Football Association, uDumo Mpatane uthi balusizi ngokwehlele uNdlovu bemfisela ukusila masinyane.
We are aware of the situation.
Sizwile ngesehlakalo esivelele umqeqeshi weqembu leHebron United, uMadinda. Isimo esingasihle esizithola sikiso njengabenguqu. Njengenhlanganiso yeBotswana Football Association, silulisela umlayezo kumqeqeshi kanye leqembu. Umfisela ukusila masinya.
Abalandeli benguqu abafana loMthabisi Dube bathi bathintekile ngokwehlele uNdlovu labo bemfisela okuhle ukuthi asile ngokuphanyisa.
Silusizi kakhulu ngalokho okwehlele uMadinda Ndlovu njengabalandeli bomdlalo webhola, njalo siyathandaza ukuthi uNkulunkulu amthinte amsilise.
Umfowabo kaNdlovu uPeter Ndlovu labanye bemuli bafikile eHebron ukuza khanyela umumo. Iqembu likaNdlovu eleHebron United lithi lisalinde umbiko ovela kwabodokotela ngesimo sikaNdlovu ngemva kokwazi ukuthi inyathela elilandelayo yiliphi. Ngingumathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHebron kwele Botswana.
Singaqhubeka uhlelo lethu besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lanxa abanye bemuli yayingumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye kumele bathi kumele abekwe eceleni kukanina. Intengo yesinkwa ibuka ikhuphukile namuhla ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.